ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 26 ngonhlolanja 2017 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yelo president Mugabe khona bazama ukufihla ukuthi kulokulwisana okukhona, kodwa siyakwazi ukuthi president uyawazi ngoba phela ngithi unkosikazi Grace Mugabe uqhathangela ukuthi kwelinye lamaqembu njalo lokukhuluma wonke kutsho njalo.
Amalunga ezanu-PF abambene izolo ethakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Kodwa singabona echiyana lokudlephana na kuze kufike ukhetho.
Sihlalele evalweni mntakamama. Kodwa into esiyisolayo kumele lathi selungise izinto zethu ekhaya. Awusoze uthi nxa uyindoda usilohlupho emzini wakho ubaleke uthiya abantwana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezihlalela evalweni ngenxa yodlakela lokukhethana ngobuzwe izenophobia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amaxoko ebandla leZANU-PF alwisanayo abambene ethakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe ngokuthula eMatopo izolo. Amaxoko la abalisa ele G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lele team Lacoste elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi kambe ukuthula lokho kungaqhubeka na amaxukula engene kukhetho lomnyaka ozayo kungela kuxokozela. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kanti vele abantu angithi bayajabula nxa kuthiwa kuzatshona kudliwa. Ngibona ngani yikho kwenza ukuthi batshone bebambene bekhanyukele basebenzela ndawonye. Iqiniso yikuthi siyazi ukuthi nxa kufika isikhathi sokuthi kuthiwa umgabo za ngubani ozathatha isikhundla sikapresident Mugabe bazaqala njalo ukulwisana. Esikhathini esiningi vele nxa yena upresident Mugabe khona bazama ukufihla ukuthi kulokulwisana okukhona, kodwa siyakwazi ukuthi upresident uyawazi ngoba phela ngithi unkosikazi Grace Mugabe ukwelinye lamaqembu uqhathangela ukuthi kwelinye lamaqembu njalo lokukhuluma wonke kutsho njalo. Ngicabanga ukuthi ukubamba nalokhu yikho khonokho nje ukuthi njengoba sikholisa kasenzeni kudlule kungakhanya ukuthi kulabanye abalwisanayo njalo. Ama-youth labantu abaningi abezanu-PF akuthatha ngokushesha ukuthi kuthiwe kulo muntu olwayo njalo litshengisa ukuqhamuka phakathi kwebandla nxa upresident Mugabe ekhona. Siyakwazi ukuthi wonke amaqembu omabili azame ukuthi ngabe yilo lokuqala iqembu elitshengisela upresident ukuthi kuyalwiswana kuba ngesikhundla sakhe.
Kukhona yini okungenzakala dokotela phakathi kwamanje lo kuphela komnyaka okungabangela ukuthi umgabe engancintisi ukhetho?
Kungaba khona, siyazi ukuthi eminyakeni odlulileyo inyangeni ezingu-12 ezidlulileyo upresident Mugabe uyelekho qhubeke khanye siba lokunzima ekuxoxeni khanye ukuthi hayi umzimba simthwalisa nzima ekuhambeni. Siyazi ukuthi wehlile kuhamba nje esteps one upresident Mugabe uhlanyela isihlahla emashingo, into ezinjalo ezidlula nxa umkhangele khuluma ku-TV kukhanya sokuzima kakhulu, usebenzisa amandla amaningi ukukhuluma nje kodwa lokho kuphela. Khona lokho kuphela kwempila kahle lokuthi lokomzimba yikho mbone ngani kungamenqabela upresident Mugabe ukuthi afike ekupheleni komnyaka lokho esasebenza ngendlela okufanele esebenza ngayo kumba efika ekhethweni. Kodwa phakathi kwiqembu leZANU-PF angiboni kusiba khona okungamvelela ngoba uziphethe intambo zonke njalo, akukho phakathi kwamaqembu alwela isikhundla sakhe ofuna ukuthatha isibindi esathathwa ngunkosikazi Joyce Mujuru esokuthi aziqambe ukuthi yena uyosefuna ukuthatha isikhundla somuntu olokho esesikhundleni.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithani. Izakhamizi zeWuwana ePlumtree ezidilizelwe imizi lizulu ngeviki edluleyo lokhe zisebunzimeni obukhulu nanku akulasizo esezilutholile kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo. Izulu leli lidilize imizi edlula amachumi amabili kulesi sigaba. Omunye wezakhamizi lezi unkosikazi kaGenyathi uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa.
Akulancedo sitholileyo ngoba sikhalazisi kodwa kulancedo esibonayo. Asikaboni lutho kwaba yikhonokho njalo ikhukhulukele sayibonayo lamaseli kwaphelela khonapha.
Inkokheli yesigaba yona ithini okufana labo kansila lo meli wesigaba senu edalele ephalamende ngitsho labo sobhuku?
Ukhansili. Yoke wabijima naye wakhalaza khonapha emahofisini kanti amakufuhla khonaku ikhuphiwende wasebhuku labo bakhuluma nokhansile othi ukhansilele yisijisi.
Umeli wena edalele ephalamende laye kakafiki?
Hayi, kakafiki.
Wona umumo unjani okwamanje?
Umumo kubisi kakhulu ngoba kunje nezulu nakhu kuyasitha kunjalo asinakudla singabantu. Manje lesiphakathi kobunzima nokuthi nje sizaqala kupha sikwazi ngoba konke kusuke njengasho ukuthi isuke zahamba la singamanzi sizovela sikwazi ukuqalela ngathi umumo omubi kakhulu.
Lokhe licathe kubomakhelwane?
Ye, kubomakhelwane.
Esikolo abantwana bayahamba pho?
Bazahamba njani baba bengela kudla bebele alazwempahlo?
Akula yini manyatha sebeqalisa ukubuyela emakhaya ukuyazama ukwakha lokuvuselela imizi?
Khona ngoba ngiyane thalaba njengoba ngitsho ma kungabe selithe landlula inkosi ngabakwazi ukuthi singaphelela nakhona sikulobunzima ukuvusela kwakhona ukuthi uqala ngoba nje kwadilika yonke into.
Mazwi bani ongathanda ukuwaqondisa kuhulumende la kunhlanganiso ezizimeleyo ezipha uncedo?
Amazwi engaqondisa kuhulumende yisicelo nje sokubana angenelele esewona besizwe ezizimeleyo. Ngikhalaza ngokufanayo futhi ukuthi sicela izandla ngakho konke zembatho kudla amabhuku abantwana ama-inform abantwana bebuyele esikolweni nakuzulu wonke olothando engangeneleli iwana bayazi uzosincedisa ngakho konke esikudingayo ngoba siphakathi kobunzima. So ngikhalazela kuzulu wonke engenele esigabeni sewana besincede.
Unkosikazi kaGenyathi yisakhamuzi sewana ePlumtree okhukhulelwe umuzi lizulu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezihlalela evalweni ngenxa yodlakela lokukhethana ngobuzwe oluqondiswe kwaba kwamanye amazwe izizalwane zakwele South Africa. Sixoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe umnumzana Thandazani Ndlovu yena othi sokuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babuyele ekhaya bayelungiselela ukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni.
Sihlalele evalweni mtakamama, kodwa into esiyisolayo kumele lathi selungise izinto zethu ekhaya. Awusoze ukunqa indoda usilohlupho emzini wakho ubaleke uthiya abantwana. Abantu beZimbabwe asihambeni selungisa izinto zethu eZimbabwe sikhiphe umbuso loyikhona ngoba uncedisela abantu. Ngabe sisebenza kanje khathesi sibhizi sivusa amanye amazwe omakhelwane thina sihlule ukuvuselethu lizavuswa ngobani? Indastri eZimbabwe ayisasebenzi, abantu bethu bayasebenza kuyiphi indastri? Into yokuqala izikolo yonke into ifadalela kuselabo teacher kuselamanensi kuselabo dokotela yo lilizwe bani elinjalo libalekelwa izizalwane zahlo. So mina ngokubona kwami abantu ngababuyela ekhaya selungisa izinto ekhaya. Ngoba abantu laba sikhuluma iqiniso lathi kunje nxangeni emsebenzini into mele ungene umSouth Africa omunye kodwa asila chance ngoba songene emini foreign angazi ubuyanithola kahle khonapho.
Kodwa omunye engathi yena yebo uNdlovu uthi kasibuyelene ekhaya siyelungisisa izinto ekhaya kula msebenzi uyafika uqalisa ngapi?
Asikhipheni umbuso khona. Mina ngathi ngiqala ukusebenza uvula amehlo. Wathi ukuhamba estradeni uzityhwele kubingele. Hey, you boy, come here, don't you need job? Khathesi akula la femu ngafika kume khona. Mina sembhotha industry yonke eZimbabwe, Gweru, ngaphi ngaphi, Harare. Izinto zonke zifadalele. Kodwa abelungu basitshiyele inotho elizweni. Into abamabahamba layo ngabe kuyimali yabo, kodwa yonke into sayifici khona. Imigwaqo ayihambeki ngamagodigodi. Singablame i-council, singayiblame ngoba imali futhi ithatha yonke yajiswe eHarare. Ukhasi uGweru uhlezi eHarare kodwa uzamzelawula izinto ezikobulawayo. Kuyini akwaziyo kobulawayo? Angiboni yona indlela yakobulawayo ukuthi uyayazi. ubala phela emaphotenti kule drobo kutwa kobulawayo. So indasi labantu asizame ukhipha umbuso khona kawani. Sizame ukulungisa iliso.
Kuyavotwa ngomnyaka ozayo Ndlovu. Uzaba ngumzekeliso yini uhlubuyele lawe uyelungiselela lolukhetho?
Angela election engikhuthayo mina ekhaya. Engikhuthile ile edlulileyo. Unfortunately ngangise Zambia kuvota kodwa wonke ama elections kanti ezindle ngihambe ngiye check angikhangela ivoter registration igama lami likhona. Ngivota iminyaka le mnqa kula ama elections wona la ecouncil bengawani bama by elections. Ngomuntu ovuka lemoli yami siyavota. Ngoba umuntu wasekhathi nabanye kwasiphaza sahlukuluzwa igugura wundi kanti sesihleze eganyeni sesitshaya ngabantu amanyamazwe. Shiya siyaphephela kuyaze kube mina abantu bethu bayasebenza kuphi. Bakhulile abantu bethu bafundile balama degree kodwa umsebenzi abawutholi kuyini konokho. Ambasoli ngezinye indlela ngomakhelwane ilizwe iSouth Africa ngemuntu wonke kodwa ke kumele lathi silungise into zethu ekhaya.
Umnumzana Thandazani Ndlovu isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube o Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin silale mawin
lingalithona njani zulukani ndaba khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke ngiyaphila. Ye njengalihlala yenza ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke lamthatha sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni ukuze sihlaziye udaba lolu nginonkosikazi Nomsane Kevana ukhona ngale ke eBritane sakubona mama
ngiyabona
kunjani idadewethu
ngiyaphila bodini njengani
hayi siphile kakhulu kunjani kona ngapho eBritane
yagodola izolo bekulomoya
ye akusitshele ukuthi kunjani ukukhulisa abantwana endaweni ezinjenge eBritane
kunzima khona phela lapha inkinga esilaka ithi khona ukuthi like mina as a single parent ni one and akulama extended families eduze so influence bayithatha kimi but the earning bayithatha ngaphandle because isikhathi engispenda labo like owami omncane ona 18 years isikhathi engispenda la ngisincane kule sikhathi asipenda la nabanye abantu ngaphandle so into engiyibonayo ukuthi bafunde izinto ezingaphandle than abazifunde ekhaya
so lokhu kunzima kanganani nxa sokuhlela wena
kunzima kakhulu abantu bethu ezizinto esingakwazi ziyenzeka sisase-Africa sizibona zisenzeka ebantwaneni abantwana basakhuzeki ngoba imithetho yakhona thina esakhula ngayo maybe thina singo-old school esakhula ngayo khonokho ukuthi I couldn't do anything abazali abangayi-approviyo bona yoba bayenzayo nakhonokho ukuthi abantwana balapha bakwazi ukuwuchallenji ngomzali kokuthi sometimes langena ku-debate over into afuna ukuyenza thina ngesikhathi sikhula kwakuwukuthi abadala mabesithi lokho kwenziwayo kokwakusenziwa kwakana kwakala kudilisana phakathi.
So faka umzekeliso sibili sibona ukuthi okunye osokwakubhekana nakho kungabe kuyini
owami umntwana omdala wayeka isikolo ngahlala la 2 months endlini isikolo ongakwazi akafundi evula ekuseni suku zonke isesikolweni well mina ngangikwazi esikolweni imphi imali yokugibela isesikolweni but ngayesikolweni ngadiscover after 2 months ngakhona ukuthi nayisena 18 years abantsheli anything ngaphandleli i-approval yakhe so wahlala ngahamba ngakuze esikolweni khona abangamfundayo ngamfunda some report bathi akabuye nazoyithatha so nobethi akabuye nazoyithatha that means mina I don't have access to any information into ayenzayo other than what mithi yena avume ukuthi bangiphi so iyo i-challenge enkulu enale ukuthi engayibonayo mina kweyami impilo lokho e-personal ukuthi ngahlala lo mntwana enjalo umntwana uyafunda ngayisikhathi ngiyadiscover kwaku-beyond ukuthi abuyele esikolweni because wayeselezi 2 months esikolo that is lokho then I think that was the biggest challenge empilweni yami ukuthi khonapho ngahlala lo mntwana nangithi umntwana uyafunda mina ngiyathanda imfundo kanti owami engilokhu ezanzama ukuphusha abantu ukuthi baye esikolweni owami akafundi uhlala la endlini
hayi kuzima kakhulu so okunjalo into ezinjalo zinqabelwa njani
I don't think ukuthi kune formula to be honest. I think ikhona ukuhlala emthandazweni ukuphela uNkulunkulu akufize akugcinele bona. Umntwana athanda isikolo kube nguye oziphusha izinto eziningi akwazi ukwehlukanisa phakathi kwempilo yeyankhane impilo yangaphandle. Like mina enankana ngikhala endlini sikhuluma isiNdebele. Even lo mncane wathi kala phela 7 years but she's still fluent kuNdebele ngoba endlini sikhuluma isiNdebele. Uyakwazi ukupheka ithwala le everything. But still kude ezinye izinto ukuthi nangesikhathi sikhula wawuklinisa indlu every day or something like that. But lapha sometimes ugcina ubona kahle ugcina urelax ukuthi uqala usahlanya ukuthi hayi indlu yami angeke ibe nje so. But ngoba kwesikhathi ugcina ubona ukuthi this is a non-start. Uyekele ukuphela nayifuna ukuhlala emawe lamagundwana akhe akuhlalele lamagundwana akhe. Yikuhlala emthandazweni kuphela ukuthi bangadingi ngale ndlela ukuthi begcine sebevaleke endlini or sisa kwenze ezinye izinto eziphuma eceleni ngaphandle wena ungaboni. So what I tend to do, especially ngalo mncane ngoba she seemed to be still on track, ukuthi ngizama ukuba open as much as I can. Sometimes phokulalela lokunye kwizinto owakukwazi ukuthi umama vele angeke akulalele khona ugcina usidiscuss izinto lama-boyfriend, into ezifana nazana lezo ufuna ukuze ukuthi wenzani empilweni ngaphandle kwakho wona ungayaziyo. So uzama ukuthi yonke into ayenzayo ube yazi ukuthi wenzani empilweni yakhe, yonke into ayicabangayo ube yazi. Ngikuhlala emthandazweni, other than that I don't think it will for me.
Yes, siyakuzwa kodwa isikhathi sethu hayi kungani sesidliwe kumangoye. So vala khonapho-ke ube suxwayisa abantu ukuthi pho kumele babambe njani iy'ndaba ezinje kamafutshane.
Iseluleko angilaso ikhona ukuthi uhlale emthandazweni kuphela. Abantwana sibafundise amasiko wethu, sibafundise bakhula njani, babone maybe sibahambise babone ezindlela impilo esakhula ngayo, because ezinye izinto esibatshela zona manje into abangacabangi ukuthi zasenzeka, babone ngathi sakhula ku-stone age, ukuthi really sakhula ku-stone age compared to bona.
Hayi, siyakuzwa-ke ntombi endala, sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu.
Hayi-ke zulukandaba lamhlanje simalapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi sehlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver Lisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla sikhangela uhlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe oluqhutshwa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le iqhube imfundiso eGwanda kunsukwana ezedluleyo ibambisane lenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust. Si lesi phathamandla salinhlanganiso unkosazana Linda Mpofu. Ngiyakwamukela kuhlelo Mampofu.
Ngiyabonga Nkomo, sanibona ntalaleli.
Akusitshele ngohlelo lolu malungelo bani eliwafundileyo njengezakhamizi zeGwanda.
Okwenzakaleyo yikuthi sokulenkinga eziningi ezenzakalayo lapha eGwanda ezikhanya zihlupha kumbe zihlukuluza amalungelo abantu. So iZNHR, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, kuyibo abalobuciko obukhulu abayaziyo kakhulu abacubungulayo kakhulu ngezomthetho. Babuyile bazofundisa abadala, izakhamizi, abatsha ukuthi kanti amalungelo kuyini njalo lokuthi aphathwa njani. Lapha eGwanda uhlupho lukhona kakhulu ngolokuthi amapholisa asehluphile kakhulu esigabeni. Bazenzela umathanda, benza into zabo ngendlela abafuna ngazo, bengalandeli kakhulu ukuthi bona vele umsebenzi wawo kumele bewuthathe njani. Abadala bakholisile kakhulu ngoba bafunde okuningi kakhulu, njalo kuncedise abantu abalenkinga zama-birth certificate. Kulabantu abantwana abangena ama-birth certificate abangakwaziyo nokuthi baqonde ngaphi bawathathe ngaphi. So hayi, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyethulile kuhle yalayela njalo yachaza ukuthi abantu kumele bathathe njani ama-birth certificate lawo.
Ungasipha umzekeliso nje wamalungelo eliwalimukise uZulu ngawo ikakhulu aphathelane lokusebenza kwamapholisa?
Ngasikhangelele amalungelo ikhona kuyana okokuthi amapholisa akhanya asebenzisa i-maximum force, i-minimum force. Elenqaphoma nge-minimum force, bona amapholisa ba-defina ngezabo indlela ukuthi lanxa bengatshaya umuntu esibhekisini babe sithi minimum force, of which ayisikho akumelanga kwenzakala. Kwezinye indawo amapholisa nxa edinga ama-suspect afike atshaye wonke umuntu endlini khonapho, abangakwaziyo lokuthi umuntu lo odingwayo abahlala laye i-suspect, okuyikho okungayisikho kuyenzakala. Amapholisa kumele afunde ukusebenzelana nje kuhle labantu nxa besayenza ama-investigations abo, babuze kuhle abantu, hatshi ukuhlukumeza abantu. Okunye njalo futhi esikufundileyo kakhulu i-right to education. Kuvamile kakhulu ukuthi esigabeni kumbe ezikolo la zibambe ama-results, imiklomela yabantwana abangabhadalanga i-fees. lokho kuba kubi ngoba umntwana usuka angasaqhubekeli phambili lobe pasile ngoba kuthiwa kalethe ini ifees umntwana kawonanga kaphiwe ini ama results akhe ifees kube sokudila lo mzali yikho sibili kakhulu abantu begwanda abangathi bebekuthakazelela kakhulu njalo belembuzo eminingi yakho
Ungathi selihlome ngolwazi olweneleyo na olungenza liwamele amalungelo enu.
Isindebele sithi imitha ngokuphinda. Ngiyathemba ukuthi yebo kambe kungabe bekhona abanye abangabe sebelesibindi ngemva kokuhlonyiswa kangaka. Kodwa kusadinga njalo ukubana imizimba vele yatho human rights. Ibe ilokhu ibuya izotshengisa abantu bekwanda ukuthi bakhona abababalekelanga njalo belokhu bebuya bezohlomisa. Ngoba lapha abahlomise nje ihlekane kade likhona abantu bebe almost 200 so igwanda kulama thousands and thousands of abantu so next time kuyafudingakala ukuthi bebe lokhu bebuya bephinda baphinde abantu bezelene isini
kuphosela ukugcina mampofu ikakhulu ukwabasakhulayo ngendaba zamalungelo abo
abantu abatsha asineni isibindi amalungelo lawa sawaphiwa akhona ku-constitution kumele sine isibindi nxa siwadinga njalo nxa siwathatha njalo lokuthi siyabonga kakhulu iZimbabwe Leaders for Human Rights ababuyayo bezosihlomisa izikhathi zonke sengathi bangaphinda behlale bebuya njalo ukwenzela ukuthi siphile kuhle ngokuthula nangokuhloniphana
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mampofu siyabonga
siyabonga nkomo
lolobe kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu bontanga lime ngezinyawo liqhuquzele amalungelo enu Umsakazo ngowe-Studio 7 sisakaza singapha A Voice of America ese-Washington. Uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhla sixoxa lo mfundisi Trustisi Njoki mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
siyabonga ngikamile uNkulunkulu akwenzele kuhle
asikhangele udaba luka mfundisi Patrick Mugadza yena osedlulise inyanga evalelwe esitokisini Phezu kwamazwi yakhe ukuthi uMongameli Mgabe uza kufa lonyaka. Mlandubani elilawo njengabafundisi njengamakholwa kundaba zombusazo.
Njengamakholwa njengabakhokheli namabandla ikakhulu. Xa usiya eBhayibhelini uzathola ukuthi bekulezigaba ezintathu. Bekulesikhundla kumbe ngithi indawo kamphristi ebandleni. Umphristi. Ikakhulu bekhangela ukuxhumanisa abantu loNkulunkulu. Nguye futhi umpristi akade senza le mihlatshelo ethize etshiyeneyo. Bese kusiba nesigaba sithi esomprofethi. Umprofethi ke ubesithi nxa kusiba lodaba oluthize elizweni. Kube nguye okhangelela ukuthi uzanika ukuthi ithini inkosi abe nguye onika indlela ukuthi kuyiwa ngaphi. Isigaba sesithathu besingesenkosi. Inkosi njengababusi nje emhlabeni nje wasilaba ama-president lama-prime minister ngokuthiyeneyo kodwa eBhayibhelini kulenkosi kulompriest kulomprofita ngokunjalo lakathesi-ke kukhona ukuthi abakhokheli bamabandla bathathe indawo yabaprofiti bakhulume izinto ezithize ezikhokhela kumbe ngithi eziqondisa abakhokheli bezombusazwe
indaba kamgaza le uyibona njani
kathi lisuka licace ukuthi indawo yabathumayeli ingaphi kodwa into ethanda ukuthi icace kakhulu ukuthi uNkulunkulu kathi nxa esebenzisa umprofita lowo mprofita bese kungani mhlawumbe uthunjiwe ngumoya kaThixo kumbe sibe sengathi umuntu okukhwelela idlozi kumbe ongasela mandla phezu kwalokho akukhulumayo xa ungahamba usiya kubasekhorinti bokuqala ikakhulu nxa usiya ku-chapter 13 usiya kubovesi 30 uzefika la ku-chapter 14 uPawulu yakhuluma kakhulu ngendaba yokuprofitha ukuthi ngamuntu eprofita engumkhokheli mhlawumbe prophet uyatsho nafika kuwavesithethi ngale ukuthi yena sona isipho sokuprofita lesi singaphansi komprofiti ngokwakhe. Ngamanye amazwi, ngaze ngiphiwe ilizwi ngawe kumbe ngiphiwe ilizwi ngomongameli kumbe ngomkhokheli umeya kukimi ukuthi ngilibeke ngendlela ezakwenza ukuthi mhlawumbe kube loku ezisisana okuthize ngingayichuphanga ngayehlisa leyo ndaba. Ngisho njalo ngithi mina ke kule wisdom inhlakanipho okumele siyisebenzise. Nxa ukhangela iziphiwo zikamoya zokuprofita kulalokho okuthiwa khona ilizwi lokubona kube lelizwi lokuhlakanipha i-word of wisdom ngesilungu. So-ke indlela esibeka ngayo isiprofita siyatsho lasi ukuthi samukele kanjani ebantwini.
Bakhona abathi njengabafundisi njengamakholwa likhanya kalibambananga kuhle njalo kalimsekele umfundisi uMgadza. Ungathini ngalokho ngoba sele nyanga yonke evalelwe esitokisini?
Okunye okuqakathekileyo ukuthi abafundisi bengakenzi mhlawumbe isinqumo njengaso sikaMgadza. Ubevele yena edlelana labaphi abafundisi nokuthi khonapho ekutholeni kwakho ilizwi nxa ungumprofita uhambile yini kwabanye wathi ngizwe ilizwi elinje. Umpostoli uPaul ngayikhuluma uthi yena konke kakwenziwe ngendlela ehlelekileyo. Ngokunjalo umprofita layo omnyaze ehlise kwabanye abaprofita bese uletha-ke ukwahlulelwa kwesiprofita. Uyabona isiprofita ngasilethwa ngasukuthi sesiyikukhuluma okupheleleyo kuphele khonapho. Kuyavunyelwa ukuthi isiprofita sahlulelwe ngabanye abaprofita labo. Ngokunjalo-ke mhlawumbe uMgadza bekumele ukuthi laye mhlawumbe kubuyele ekuthini ubevele edlelana labobani bona bamcebisa bathini ngesiprofita esasilethileyo. Singafiki kuphele ukuthini nangosesejele. Kumele sibuyelele emva futhi ukuthi ubevele edlelana labapha abanye abafundisi bona bamnika kucebisa kuphi ngesiprofita esikhulu kangaka. Yabona kukhona ukuthi uprofite umakhelwana, kukhona ukuthi uprofite umngane wakho, kube khona ukuthi uprofite umkhulu wedolobho mhlawumbe umeya, uprofite uminister, uprofite upresident. Kuyatshiyana izigaba zokuthi uprofite umuntu onganani. Mbona ngani-ke uqhathekile ukuthi laye azehlise kwabanye abafundisi athe ngithole isiprofita esikhulu lapha. Isibona njani?
Siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, inkosi ibenzele kahle, inkosi ibusise iZimbabwe enhle kangaka.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Trust Sinjoki. Siyabonga mfundisi, lukhona njalo uhlelo lunye ngeviki ezayo. Na emunati varikimatla ingoma kasechaba ehamba elomoyi ulundi kwaneleko kwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezihlalela evalweni ngenxa yodlakela lokucwasana ngobuzwe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.